Isikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Alingali tshona njani izulukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngomgqibelo mhla ka 15 kumpalakazi 2018 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, umhlangano webandla lezano PF uphela ngokuvumelana ukusebenza gadalala ukuze kuqedwe indubo eziselizweni.
I-conference le kade kumele ibuye eGwanda, last minute yasiphonga utshintsha kwathiwa no eGwanda kakusayenzi and in public akuzange kuphuma i-reason ekliye ukuthi i-reason kuyini.
Amatitshala ahamba umango omude njengendlela yokutshengisela asebotshiwe. Abanye abalimi bomumbu bakhala ngabenkampani eyeziphala e-Grain Marketing Board, GMB, elokhu ingakabahlawuli imali yomumbu wanyakenye. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. 2023 umhlangano webandla lezano PF owenziwa kanye ngomnyaka ugqitshiwe lamhlanje esigodini kulokuvumelana ukuthi leli bandla kumele lisebenze gadalala ukuze kuqedwe inhlupho ezibhekane lelizwe ezifana lokusilela kwemali emabhanga, ukuqonga kwentengo ezitolo, ukusilela kwemisebenzi lokunye okunenginengi. Kodwa akuzange kukhulunywe ukubana konke lokhu kuzaqedwa njani. Isikhulumeli saleli bandla umnumzana Simon Khayamoyo utshele intatheli izindaba ze-ZBC ukuthi ibandla litshengise ukudana ngomumo okhona elizweni kodwa lavumelana ukuthi kumele kusetshenzwe nzima ukulungisisa umumo. Kesizwe amazwi kamoyo ekhuluma ngemva komhlangano lo.
Akuyabe kungikhona kusitshane ngo-2018 kuvele iminyaka yonke kwakuvele ukuthi behlala behlangana kungabuyi lutho. I doubt asazi Chris ukuthi kuyabe kusitshene kumbe ukuthi kuzabe kungikhona kulani okutsha, but I doubt ukuthi there's anything new engaphuma emangalisayo.
Kodwa-ke sizwa kuthiwa okutsha osokwenzakele ukuthi indawo yesigodini isile migwaqo emitsha lokunye okunjalo. Ungathini wena ngaloko?
Lokho kuhlezi kunjalo vela kumangalisa. Ungaze kube kuyiwa ngaphi la nto. Yakhumbula ukuthi last year ngo-December kwakumele bebuye eGwanda. I mean 2 months before kona bana mele bebuye eGwanda kwaba lama changes amaningi kakhulu. Imigwaqo yatharwa yonke kutsha, ini kwaba lezinto eziningi, lamaloji amasha asalengaphelanga at that time. So akumangalisi ukuthi sokuthiwa esigodini sokulamathara lani okutsho kufakiwe. It's just the same vele yinto abayenza njalo kokuphela every time. So hhayi, so into esingathi kumbe kuthiwa yinto enhle ebuya elethwe yi-conference, kuvele kunjalo.
Ye, siyabona ukubana ibandla lezano PF imihlangano yalo eminingi isiyenzelwa khona ngapho esigabeni seMatabeleland South, okuyikho abanqoba khona kakhulu kuzigaba zeMatabeleland kukhetha olwedluleyo. Kungakuhamba njani lapho?
Ya, khona kunjalo vele. Anti kumele ukuthi I think by now ba-pay back abantu bangkhona baba-loyal kubo. So kumele baba-reward. Like if you remember, i-conference le kade kumele ibuye eGwanda, last minute yasiphonga utshintsha kwathiwa no eGwanda kakusayenzi and in public akuzange kuphuma i-reason ekliye ukuthi i-reason kuyini. But phakathi kwaphuma ukuthi no reason ukuthi out of Emat South iGwanda yiyo yodwa yavotela i-opposition. So bekungayenza ukuthi i-conference izenzelwa endaweni ewine yi-opposition. So ukuya nje kubosigodini le kuthiwana bebhoda lezinye indawo lapho abawina kakhulu khona, kuyakhanya ukuthi it's a way of just paying back amalokhuze nabo bona laba ababavoteleyo.
Mayuyu Zulukandaba, siyaxolisa. Lo-ke ube ngumnumzana Bekezela Madumafuzwayo, ingcwethi ecubungula ezombusazwe njalo elwela ilungelo likaZulu. Okwamanje-ke kesizwe amazwi kamnumzana Simon Khayamoyo.
Njengento kade sengiyikhulumile kathe sekudla kule presidential scheme eliyaziyo akula muntu mele afe ngendlala lapha ekhaya ogogo labo bobashaya emabhenki into ebuhlungu kakhulu esiyibonayo sivumelene lapho ukuthi uma kusukwa lapho kuyosetshenzwa sihlangane tena njengempati lehulumende ukuthi akuqede konke lokho
lawo-ke ngamazwi kamnumzana Simon Khayamoyo isikhulumeli sebandla leZANU-P F ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 esemhlanganweni weZANU-P F ophele lamhlanje obusenzelwa esigodini.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC.
Amatitshala ahamba umango njengendlela yokutshengisela besithi bafuna uhulumende ananze izikhalazo zabo abochiwe. Amatitshala la angawenhlanganiso ye-Amalgamated Rural Teachers Association asuka edolobheni leMutare ngomgqibelo ngeviki edluleyo besebesedolobheni leMarondera lapho abadudulwe ngamapholisa abasa enkambeni yeMarondera Police Station. Esinye isiphathamandla salinhlanganiso umnumzana Obed Maswaraure utshele iStudio 7 ukuthi amapholisa awakabatshela ukuthi betheswa cala bani. Ababochiweyo laba basikhuluma nje bahlanu kodwa amatitshala la asuka eMutare elikhulu. Abanye abalutshwana sebehluleka ngezizathu ezitshiyeneyo. Bathi batshengisela ukuba uhulumende ababhadale ngemali yemelika njalo baphiwe iholo lebonus eleneleyo hatshi elinciphisiweyo lezinye izikhalazo.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo-half past 6 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu. Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave kushort wave 4930-6065-15460 laku 13860 kilohertz.
Abanye abalimi bomumbu bakhala ngabenkampani kahulumende ethenga lokuthengisa umumbu eGrain Marketing Board iGMB elokhu ingakabahlawuli imali yomumbu abawuthengisela lezi ziphala kunyanga eziyisithupha selokhu benza lokhu. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Abalimi abakhulumisane lalo msakazo bathi simanga ukuba inhlolisiso abayenza ebhanga labalimi le-Agribank yaveza ukuba imali yahlawulwa kodwa yathathwa ngabantu abangaziwayo kulokuthi iye kubalimi. Omunye walaba balimi osehlangane lalolu dubo ngunkosikazi Juliet Moyo wasesiqintini saseJamba eGogwe. Unkosikazi Moyo uthi ulethani yomumbu ayisa e-GMB depot yakwamanothi mhlaka 10 Ntulikazi. Njalo kumele ahlawulwe imali edlula kancane amakhulu 4 amadola kodwa kuze kube lamhla lokhe engakayibhadalwa leyo mali. Wavuliswa i-account ebhanga le-Agribank njengalokho kumele kwenziwe, wanikezwa i-account number kodwa kaphiwanga ikhadi, kwathiwa ayelinda okwensuku ezilitshumi andubana athole imali yakhe. Unkosikazi Moyo uthi isimanga kuyikubana ekubuyeleni kwakhe ngemva kokubana sezanele lezo nsuku ezazibethiwe katholanga lutho. Wabuyela njalo e-GMB lapho atshelwa khona ukuba imali yakhe yabhadalwa kodwa yangeniswa ku-akhawunti engayisiyo. Wakhuthazwa ukuba avule njalo enye i-akhawunti. Wakwenza lokho, waphiwa le khadi lakhona kodwa akazange aphiwe i-pin number yalo.
Masemfona manje sebetshintshana ifoni, ibanjwe ngulo ibanjwe ngulo, akulantwele ecacayo engiyitshelwayo. Akuzwakali ukuthi kuthiwa imlomo wabo wokugcina nje ukuthi the money was paid, just wait for the money. So sengize ngasuka ngeza ngapha head office yarara. Mangifika lapho bafike bacheke on the computer bangitshela ukuthi i-account number le kuthiwa i-correct was just entered ku computer but akuzanga kutshintshwe lutho. nothing was done.
Unkosikazi Moyo uthi iqiniso lize layavela lapho eseye ebhanga labalimi le-Agribank emveni kokuba abesigodlo se-GMB eHarare bethe kaye khona kucatshangelwa ukuba leyo mali ilokhe ikulelo bhanga.
Ngithi ma ngifika lapha ne-Agribank bavele bangamukele banjengise ukuthi ikhadi lami lele lesibili lele engaliphiwayo. Siqale sizama ukuswipe ngalo lapha sithola ukuthi vele akula information elikhupha ikhadi lena liyala ngisho u-NDPIN. Ongangothi kuchuti that card vele lile error. Lela bangipha lona bathi yilo correct. Leyani account abangipha yona kokuqala abathi i-wrong i-active. Yiyo eyangena imali and imali yakhona sebayi withdrawer ayisekho kule 27 cents.
Omunye walaba balimi umnumzana Buka Dliwayo olima esechipinge ugcizelele kulokho okuthiwo ngunkosikazi Moyo.
Ngiyayiye ma-accounts into inoneza because vanotivura account uri ipapo kanoone yawaive nayo vanotivura ipapo necha vakabvisira pamafoni pakuti mari dzaipindawo mafoni handizoti vakazvibvisire gore rapera mari dzaipindawo mafoni zvakanaka gore rapera yaipinda pafoni but zvaive futi noutsotsi futi vanga veida kutombogadzirisa kuti dai zvingaita zviri nani.
Unkosikazi Moyo uti simanga yekuti imali yomumbu awuthengisela idepoti inye yakwamanoti okwesibili seyabuya uti ikhona ezaphindela njalo esigodlweni se-GMB e-Eastleigh eHarare uyabonana labohlangothi lwe-loss control beziphala ze-GMB. Imizamo yokukhulumisana leziphathamandla ze-GMB kwamanoti egogwe laseHarare yehlule. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingumevis Gama.
Lamlela ndwandwe
lamlela
ndwandwe
lamlela
lamlelwa mshweshwe
lamlela nampaba fovembula
lamlela ndwandwe
lamlela
lamlela ndwandwe
lamlela
lamlela mshweshwe
lamlela nampaba fovembula.
Izakhamizi zemaphandleni ezansi emaNdebeleni zithi bezisidla luklubhu lonyaka njalo sezicele uhulumende ukuthi athuthukise zomnotho ukuze ziphile impilo engcono kumnyaka ozayo. Okuninga sikuzweni ku-Albert Ncube eseGwanda.
Iningi lezakhamizi lithi belithwele amagabha avuzayo lonyaka ngenxa yesimo esibi somnotho. Zithi sekungumlando kahulumende ukuthi athuthukise impilo kaZulu emaphandleni ngomnyaka ozayo. Iningi lithi libhekane lendlala embi kakhulu njalo ukuqonga kwentengo yempahla ezitolo kubajiwe ebehlaselwa yindlala. Unkosikazi Agnes Mbangeni owestezi phansi kwenduna uMathema uthi lonyaka kube yintando yenkosi ukuthi bengabulawa yindlala. Ukhuthaza uhulumende ukuthi akhangele ngenhlalakahle yabadala emakhaya.
Bekungamnandi, bekumnandi kasifanga kodwa bekungamnandi. Lanxa ngithengise nguthengisayo kumbe inkuku, uthi uyamfakela ku-ecocage. Nxa ngifika ngale ku-ecocage bathi topichukela. Kambe la kusasa ngithengise enye inkuku, ntopichukela futhi. Hayo, alubana bekunguhulumende okwazi ukuthi ilizwe leZimbabwe lilabantu abalupheleyo abangenelisi lutho, abe efanele ukuthi asikhumbule, asinike imali eqondene lathi. Uhulumende sicela ukuthi asazi yena ngokwakhe.
Amazwi akhagcizelelwe ngunkosikazi Annelies Ncube owesibhula othi iningi lezakhamiza lisebenzi njalo liphila ngokudla kokuphiwa okusuka kuhulumende.
Thina ngesibhula kunzima sibili kule langa elikhulu kakhulu kule ndlala, size sincedwe bonaba abama-ulfe yibo abaphosela umbijana okungotsotsi otsotsi bona kubana ngomuzi kungena utsotsi. Yikho abantu babe sebesizakala njalo silima izona izingadi ukuthi sibe sezizuza phela okokuthebisa utsotsi lo yabo umphiwe. Yikho kakula lutho esiphila ngalo akusetshenzwa liyabe nje luhlupho lodwa phakathi kwegumo.
Unkosazana Media Sithole uthi ukusilela kwamafutha ezimota sekudale ukuthi behluleke lokufinyelela amadolobha amakhulu lapho abakade bethola khona impahla ezilentengo ephansi.
Umnyaka ka-2018 kunzima kakhulu ngoba into azithengeki. Ungazi ukuthi uya eGwanda uthi iGwanda ibingcono kwesinye isikhathi nxa ungagadi izimoto ifike ibe ngcono. kathesi ungaye kwanti izimoto zokuphendula uzitholi ziyabe zidayineli petrol suswele ukuthi uphenduke ekhaya. Besifisa ukubana uhulumende angasilungiselela ukuthi izimali emabhenki sizithole. Imali iyabe ikhona engxenye ekhadini ngilayo, kodwa eshop umuntu uzafuna i-cash.
Ukutholakala kwemsebenzi lokhu sekudala ukuthi abathi emaphandleni abafana lo alias Banda bethenge impahla bethengisa, kodwa layo khala ngokuthi kunzima ngoba labo abathengiselayo bayabe bengela mali.
Thina esiziphilisa ngakho njengabatsha sabe senza ukuthi siwode izinto zinezi ezithengisekayo ukuze sithole imali, but kunzima ngoba imali yakhona lakho sithola nzima futhi ngesimo seni sesikhona esikhangelane laso. Thina esingakhalaza ngakho kakhulu imisebenzi ukuthi sikwanise ukuzincedisa lokuthi sibe lama-project achiyetshiyeneyo okufuya inkukhu noma okuthi silone inkomo, izinto ezingakwanisa ukuthi zisincedise empilweni.
Loba nje ilanga lekhisimusi selisondela, iningi emaphandleni lithi akulamalungiselelo aleli khefu ngenxa yokubhidlika komnotho. UNkosazana Relation Moyo uthi ilanga lekhisimusi lonyaka lizadlula njengawo wonke amalanga.
Hayi, ikhisimusi yethu yalonyaka ayithembisi ukuthi ngaba ikhisimusi ejwayelekileyo njengeminye iminyaka edlulileyo, ngoba nxa sikhangela le zinto zakhona intengo yezinto iphezulu kakhulu. Okuthi hayi, ikhisimusi yakhona izabe ngiyokudlulisa nje kuphela ilanga lekhisimusi, ungayisikho ukuthi kungaba kulani okuhle ngayo.
Iningi lezitolo ikakhulu emadolobheni selithengisa impahla ngamadola emelika, okudala ukuthi uzulu emaphandleni ongafinyeleli imali yaphetheya athwala amagabha avuzayo. Lobanje uhulumende phethe sithi amandla ebond lawe dola lemelika alingana kusobala ukuthi usenge ezimithiyo ngoba iningi lezitolo lingasamukeli amabond notes. Ngimele umsakazi we-Studio 7 ngisemajawundeni eGwanda ngu-Afet Nube.
Lamlela nampa bafube mbula.
Lamlela ntwandwe.
Lamlela
ntwandwe.
Lamlela
mshweshwe.
Lamlela nampa.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America ese Washington DC.
Siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba lichona lendaba. Lamhlanje sixoxa lomnumzana Cassius Jays Simanampofu, isizalwane seZimbabwe esihlala eSouth Africa. Ya okwakuqala ngiyakwamukela kuhlelo mnumzana.
Hayi, ngiyabonga baba, ngibingelela laba laleli umsakazo omkhulu we-7.
Ye mnumzana, ungasitshela ukuthi ubona njani lo umnyaka ukuthi ikhefu lekhisimusi liyaba linjani?
Leli khefu lekhisimusi ngathi lizaba linzima kakhulu ebantwini abaningi, lizabe lomile ngoba kuningi okungahambanga kuhle khona manje umnyaka sowuthi aphela. Abantu abalamali, abalamsebenzi, akulakudla nalapho othola khona kuyadila. So ikhisimusi lizaba inzima kakhulu kakhulu, because izofana lekhisimusi medeka 2008 sili yeizaba inzima kakhulu.
Kodwa abasekhaya bathi bona lina elise-South Africa engxenye yini elingabuya lekhisimusi yabo, ngoba abantu babe bevela khona ngapho babe bele rand le-South Africa. Ukubona kufanana yini ukuthi umuntu kumbuse South Africa kumbuse Zimbabwe kuyafanana?
Hayi, kakufanani baba, ngoba umuntu wasephethe irand lapho e-South Africa ayithenga ukudla lapho e-South Africa, noma nje azobhatala imali eningi kumali ayithutha usekhaya, kungcono kulokuthi uthathe le mali uhambe uyothenga ngayo ukudla ekhaya. Kulo mehluko. So ebantwini abalezihlobo ezisebenza e-South Africa kube kuzoba ngcono kancane, kuzoba nzima kakhulu abo abangenazihlobo, ngoba irandi khona manje noma nje lingathi liyantenga ntenga, kodwa hhayi liyasebenza ngapha thina liyasiphilisa kancane. Uyakwanisa ukuthenga lokho kuthenga lokhaya la kunjenje njengoba ikhisimusi ifikile. Sicabange izihlobo ezisekhaya ukuthi labone lokuthi ubathela something, ngoba ngiqinisa ekhaya kunzima.
Bakhona yini abaningi okufana leminyaka yonke kumbe lo umnyaka kungani bazaba bebalutshwana abaya ekhaya?
Hayi phela, njengoba iSouth Africa liyilizwe elikulu kumazwe Northern Africa elanda eZimbabwe kulokuyenzelana okukhulu lo kulokuvathelana okukhulu siyakwakha izisebenzi ezimizwe eZimbabwe izona lapha eSouth Africa kothi South Africa ngokuba nami yilo izwe elilazwe eZimbabwe anenge kuzwela kwamaZimbabwe Africa so kuzaba khona ukumuva kwabantu kuzoba khona ukuhamba kwabantu besuka kweSouth Africa besiya khona besiya eZimbabwe kodwa kungatshele nje kancane leminyaka ngoba khona kathi sabantu bakhangela umumo womnotho osekhaya ba abanye imali ngikhuluma labo izobe khetha ukuthi ungcono bathumele ukudla leyo mali abanayo bathumele ukudla ekhaya njalo bakwanise ngokuthi leza labayiselela encane bemele sikubhadala amasikhushuzi ngoba kwathi ngo-January February kuzoba nzima ukufanele amasikhushuzi so abanye abantu bakhethe ukuthi bathumele impahla kodwa nakhona eboda kunzima abantu banenge abakhosa phansi oqala ukuba busy kakhulu so kodwa ke abantu bazohamba kodwa akuthi kufana neminyaka ngoba abantu bakhangele phambili ukuthi iminyaka ozayo uzoqala kanjani so bafika ngoba layo umnyaka lowo kawuphelanga kahle kube iku-recession nje ngaba le viki oyiziko eziyi-2 noku-recession nangapha manje la umnotho ngikhona abesewuntengantenga nerandi belingathi liyaphansi liyaphezulu so hhayi abantu abaningi ngicabanga ukuthi bazohamba kodwa abazi ukufana leminye iminyaka
hhayi kuyezwakala isikhathiso esingasavumi ungavalelisa abalaleli
hhayi ngiyavalelisa kakhulu kubalaleli be-Studio 7 basicela ikhisimusi enhle kakhulu elenjabulo lo mnyaka omutsha ka-2019 ngithi abahambayo balithi asihambeni kahle sivuke singozi abanathaba banganathi kakhulu umuntu odrayiva engabambi utshwala umuntu osendleleni bakithi lingathatha okudaka iy'nhlobo ziyasifuneka singabaphilile ziyayingozi zokeleya izinyaka ezidluliyo lezo ezibuhlungu ngiyabonga kakhulu
hhayi lathi sibongile ube lobusuku obuhle
hhayi ngiyabonga sicela i-Studio 7 bonke abasakazi ukuthi babe lomnyaka omuntu babe lekhisimusi enhle ngomnyaka omutsha ozayo
hhayi lami ngimele bonke siyabonga kakhulu lawe sikufisela ikhefu lekhisimusi lomnyaka omutsha omuhle
ngiyabonga ku-Studio 7
Lo-ke bekungumnumzana Cassius Jays Simana Mpofu isizalwane seZimbabwe esesihlala eSouth Africa ebesixoxa la ekuhlelo liphuma lendaba litshona lendaba Okwamanje sengilithiya izandleni zikaSithandekile Mhlanga
Siyalamukela kwesiphathelane labesifazana lilami uSithandekile Mhlanga. Namhla sixoxa lo nkosazana Catherine Jubane, umabhalane obona ngokuqoqwa kwenhlelo kunhlanganiso elwela amalungelo ababalisi e-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe. Yona ephakathi kokutshengisela isithi ababalisi kufanele beholiswe ngedola leMelika. Siyakwamukela kuhlelo. Ungomunye wababalisi abakuqula elifolayo lisuka eMutare lisiya eHarare. Kulezi moto ezilandelayo yini ukuthi zinanzelele ukuthi akula ngozi ehlelayo?
Hayi, siyahamba nje sithele idemo lethu ele amagamethi rural teachers union lamaposters. Akula moto ezisilandelayo, siyabe sihamba sisodwa sihlangene nje omama labobaba. So okwengozi zomgwaqo siyile hayi akula guarantee ngoba imoto umgwaqo esihamba ngawo ubhizi kakhulu lamagonyethi kulamabhasi kule moto ezincane ya-overtaker kule kuba restless nje esinenzelelayo sona abanye be-overtaker phambi kwama-oncoming hhayi thina bakula lethu sibile singathi lingasivikela engozini ezinjengazonalezo
amanzi okunatha liwathatha ngaphi njalo lidla ngaphi
siyaphumula nje singasigonqa kuleyo ndawo i-template ineseceleni komgwaqo yikho sifika siphumule khona sidinga ukudla sidle senxa kuyikuthi sekusekuilanga selishona bese siyidinga nje sibekha amafestayo silale khona lapho kula ngeliyasiza okuhamba kuzima uma ngomude sabe sivele sesidinga kwesinye isikhathi siyacela nje emizini khonapho eyakuduzane lomgwaqo yenokudla lakho sizadla khonapho lapho esiyadinga singafika sife kule ndawo mesi engakuthengiswa ukudla sise sifika side khona ngoba ukuthi singathala ukudla sisuka from 1 point to the next hhayi kungani-ke ngasikile ngoba kasila moto yethu eqondane lasho ukuthi ingahambe silandele isithalele ukudla so imizi enangwayo ngisithane lazama zikila khona lawo hhayi ahambe asegaga athelanye amakhilomitha amaningi kakhulu so siyahamba sikulima ngomude singelamanzi singelakudla sihamba kuphela kunjalo but we-solve the kona ngoba iproblem esilayo yesukayo ngoba singalalela ukoma silalele lenzalo futhi abantu bethu bazaza sabele isikhathi
abesifazana baningi yini kuleli qula
hhayi asibaningi kangako sasiba sibaningi but abanye sebesuke baba lama injuries abanye basena bebulawa zinyawo sasilo munye layo owayezithwele layo asengebresile
lamvumela lo dokotela wamvumela umama ozithweleyo ukuthi ahambe umango ongaka
ingozi isikile ngathi khona but layo khangezela ukuthi njengoba kuyizikhanti izithwele so ukuhamba kwakhe khonoko sipenisele ukuthi kule something ephakathi emsizweni yakhe yiyo emphisayo ukuthi azahamba ngoba umntwana yenalwane ozamzala ezafuna amaphampa ezafuna amasepa ezafuna ukudla nsa la yenzane ezafuna amathezi nzinzo zakho so angapho ngihlala athi dresi nangisele sesenza sakho akulanto ezaninze kumele la azenzele endlela abantwabo njengomama khathesi nangomama kumele usukume la ubone ukuthi yazamela abantwana
ngathesi uzwa njani emzimbeni njalo ubona ingane uzafinyelela eHarare ngumuntu ovele ethakazelela ezemidlalo i-exerciser kumbe hayi kunengokokufuqayo
hayi ninizenzalo kwanizithakazeleli kangako niyayibukela nje ibhora ninayidlala futhi ngihlala kula mntu ezaninje mina ngiyisingle parent ngabantwana abayi-parent so khathesi abayithuse kwaqesha isikole kwabasebenzi omunye ubhalile ufomfo ngizayisileka ukuthi ngihambiseke izizo imali yakhonaa emzimbeni asikoziyevukuthiwunge lapha lalapha inyawo amamasesa mthanga njazo secomplaine ngiza ukuthi sesidinie sesidize ubuhlungu hhayi siyahlala phansi isikhumuzo mina ngisebenzele eplant ngihlala kobulawayo kodwa ngisebenzele kulelimabhesisi but ukuthi sithiwa kule conference ngabuya lapho conference entari ngase sitele ukuthi kule caravas siyamasesa eharas ngileqiniso eliphelelele ukuthi ngizafika eharas ngoba kunzima kunjani kathi ngizafika
uhlupho lolo elibhekana lalo njengababalisi luphatha njani kakhulu abesifazane
njengomama ngo okhangele abantwana ngoma esibona abantwana bayadla abantwana bayafunda ubhadele irinki inzile lokho nalesiyama khathe silendikhisima kwenzekani kamali vele ngiyakwazi ukuthi vele imali umntana wami yena le yabefuna ukuthi ngibeyithengele isigqoko sesisemosi imali yakhona vele kanyelayo kayikho so kuyasisebeleza kakhulu ngoba umntana nxa ibuye ekhala kakhala yekubaba ekhala kuye kumama ngisaze singavele izisenge iparent ungumama uhlala wedwa ungubaba ungumama wena uvele ungumama kunzima kakhulu
leyo bekuyingxoxo lo nkosazana Catherine Jubane umabhalane obona ngokuqoqwa kwenhlelo kunhlanganiso e-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo. Lizwe ukuthi siliphatheleni kulona lolu uhlelo oluphathelane labesifazane. Olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga. Ngikhona pha eWashington DC.
Hayi, siyabonga sithandekile Mhlanga.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo-half past 6 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu. Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave ku-short wave 4930 6065 15460 laku 13860 kilohertz.
Siyatholakala ekuseni kusukela ngomvulo kusiyafika ngolwesihlanu Saturday Sunday mgqibelo lesonto hathi ke silipha ezantambama kuphela singakehlukani ke sikhangele inhloko zendaba ebesilazo umhlangano webandla lezanu PF uphele lamhlanje uvumelana ukusebenza gadalala ukuze kuqedwe indubo eziselizweni Amanye amatitshala ahamba umango njengendlela yokutshengisela besuka eMutare besiya edolobheni leHarare babotshiwe. Abanye abalimi bomumbu bakhala ngenkampani yeGMB elokhu ingakabahlawuli imali yomumbu wanyakenye. Silugqiba ke lapha uhlelo igama nguChris Gande.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7.
Kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.